masi kangela ama polls sibona ukuthi uHarris usenqoba uTrump kwamanye ama polls simbona enqoba ngama points afika isikhombisa so lokhu kutshengisa ukuthi sebemamukele uHarris ama-Americans njengomuntu abona engakhokhela. So ma nxa kubhekwa kuma-battle states, kuma-battleground states, sesikhuluma abo-Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, nabo-Arizona, sibona ukuthi sebengothiki lobhanqa lapho kulawo ma-states. Ekubeni eliya kusasengu-Biden obekhokhela itikiti lama-Democrats, besibona Trump obenqoba kulawo ma-polls. So kutshengisa ukuthi uHarris usegaine imomentum enkulu kakhulu and useyi-threat enkulu ku-Donald Trump.
Sibona njalo ukuthi unkosikazi Harris usebuthanise imali efika ku-$540 million kukanti uTrump esala emuva ele-$327 million. Imali leyi iqakatheke kanganani nxa sikhangela umkhankaso?
Iveza ukubana uTrump usesalele emuva ngoba abantu ukuthi baze bakhiphe izimali zabo ukuthi bancedise ikhampeni yakho kusho ukuthi abantu babe bekholelwa kule nto yenzayo. And esikhathini esiningi ngama-donations amancane yaqala ku-$5, $10. So ukuthi uze ukhone ukwanise ukureza imali efana nale oyikhulumayo, 500 and something million erezwe ngukosazana Harris, kukhombisa ukuthi baningi abantu abasesayidini lakhe abasaphothana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement, kuthelevishini, kuradio, plus le staff, ukuthi ukhulise istaff sakho, ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyabulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani lani.